Siyalambulela ku Studio 7 ngeSonto mhlaka 7 kuNhlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Sihlaziya ukudabuka phakathi kwebandla leMDC Renewal Team ingcwethi ezithi kuveza sobala ukuthi abakhokheli bamabandla aphikisayo bazidingela amandla kuphela kulokumela abantu.
Bangina belezifiso obelenjongo ezehlukeneyo. Ikubona ngemva kokwehluleka kwabo ekhethweni sesibona sokusiba le-break up. Into ehlanganisa laba bantu ibikuphela kuyikukhipha iZANU-PF lomgabi. Akula ma-values osinathi ama-principles kade ehlanganisa laba bantu.
Kweziphathelane labatsha sixoxa loNkosazana Samantha Gama ongomunye wabasakhulayo olubhekise ngapha kwele Melika kuhlelo lweMandela Washington Fellowship.
E-university lapho ngiyakhona e-Austin, Texas, bale incubator abafundisa khona about business and entrepreneurship. So ngikhangelela ukuthi ngihambe ngiyovakatshela indawo yonaleyo.
Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ingcwethi kwezombusazwe zithi ukudabuka phakathi kwebandla leMDC Renewal Team kuveza sobala ukuthi lanxa abakhokheli bamabandla aphikisayo besola ibandla leZANU-PF lomongameli Mgabe besithi bathanda amandla okwedlula ukumela izifiso zabantu, labo bayenza okufanayo. Ibandla leli lidabuke phakathi ngeviki edluleyo lapho umnumzana Elton Mangoma esebumba elakhe elibiza ngokuthi yi-Renewal Democrats of Zimbabwe. Ingxenye yebandla le-Renewal Team ikhangelelwe ukwenza umhlangano wayo we-Congress ngenyanga ezayo lapho ezakhetha khona inkokheli entsha. Ibandla le-MDC selidabuke kaningi laba yiziqephu ngenxa yokungavumelani kwizinqumo ezitshiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxela umnumzana Mlamuli Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Sizananzelela ukuthi ukubunjwa kweqembu le-MDC kwakuyindlela yokubutha zonke nje wonke umuntu owaye ezimisele ukuthi yena ufuna ukukhipha iZANU-PF wazibona singaphansi kwe-umbrella ye-MDC. Ongangusho ukuthi abantu abaningi bangina belezifiso obelenjongo ezehlukeneyo. Ikubona ngemva kokwehluleka kwabo ekhethweni sesibona sokusiba le-break up sokusiba lokuqamuka. Kusho ukuthi into ehlanganisa laba bantu ibikuphela kuyikukhipha iZANU-PF lomgabe. Akula ma-values osinathi ama-principles kade ehlanganisa laba bantu.
Lakusasa lamabandla aphikisayo ikakhulu ele-MDC limi njani?
Kunzima ukuthi singathi elakusasa limi njani ngenxa yokuthi masikhangele manje kungathi kulokhu kuxokozela. Kungathi yinganekwana nje ehlekisayo, awungeke ukuthi ngabantu abazizele ukwakha ilizwe. Njengoba sesabona i-MDC Ncube, i-MDC Mtambara, i-MDC Tswangirai, sokule MDC ka-BT Renewal, MDC Mangoma. Lokhu kwenza abantu abavotayo bebona sengathi lokhu ngumdlalo wamadlwane. Ikusasa ngibona sengathi inzima ukuthi siyibone ngaphandle kokuthi kwelinye ilanga abantu bananzelele ukuthi into eqakathekileyo ukuqhubeka kwelizwe, hayi personal udumo lwabo bodwa. Ngenxa yokuthi into efuna ebonakalayo ukuthi umunye lomunye ufuna ukuthi ewumongameli, kunganakekile ukuthi isiqephu asikhokhelayo singakanani. UMangoma laye ufuna ukuthi kuthiwe ngupresident, lanxa nje iparty yakhe kunguye nabangane bakhe maybe lo nkosikazi wakhe kungabonakali ukuthi lama-structures atheni. Ikusasa ingathi inzima, kuzadinga ukuthi abantu babuye lama-strategy amatsha. Esikubona manje sibona ukuthi abantu izanu ngathi sibadide umqondo, ngathi akusacaca ukuthi kuba opposition kutshona.
Lo mnumzana Mlamuli Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxela ese-Johannesburg kwele South Africa. Lamuhla siqhubekela phambili ngengxoxo mpikisano yethu phakathi kwamnumzana Bolisani Ncube ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe njalo engusomabhizimusi endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi siphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions bexoxa ngenyathelo elisanda ukuthathwa nguhulumende elokuthi aqinise imithetho ekhuthaza ukuthi amankampani engagomuli amahlayana izisebenzi engatshengisanga izizathu eziqinileyo zokwenza lokho. Umnumzana Ncube usungula ingxoxo.
Okuvele kuqakathekile kathesi yikuthi kube lama-investment ukuthi phezu kwala wona la amakhampani akhona athole izimali, ngoba amakhampani okuningi lapho bakhona bayaswela izimali zokusebenzisa okuthiwa nekuthiwa i-working capital ukuthi bakwanise ukuthi benze izinto lalapho. Ethi nxa itholakala khona iyadula, so uhulumende kumele ukuthi a-assesse i-issue ye-liquidity crunch njalo azame lokuthi fake okuza kwenza amakhampani avela kwelinye ilizwe ukuthi abuye azovula amabhizinisi lapho. Kuthi-ke nxa umnotho ungani uyaqhubeka kuhle, uyaqhubeka uyakhwela, abe sebuya-ke nemithetho leyo eyokuvikela izisebenzi ezigebengeni. But kathesi okuyinkinga yokuthi uzama ukuthi asaqedise wona lawa amakhampani angathathi oeto ukuthi sibe khona sihlale okweminyaka ethize hlezi indlela izalunga ngokuthi sikhathe izisebenzi zethu, abe sekwenza kube nzima okuza kwenza ukuthi vele bahle bavale bahle baye ku-liquidation.
Uthini ngamazwi kamnumzana Ncube? Mnumzana Sibindi.
Well, uba kunyoke ngivumelana la ukuthi kube nendlela ukuthi amakhampani ancedise ukuvusela lolo liqinise likhona uhulumeni langenele. Siyakwazi kwaba le ndaba yedimafu laphana ke yakhulunywa ngayo, kodwa ikhanye ngathi ayizange isebenze kakhulu. Le iqakathekile ukuthi layo inanzelelwe ivuselele amakhampani. Kodwa-ke engingavumelekalo baba uNcube kancane ukuthi zebhizinisi ziyadimanda ukuthi imali bene ungakhangela kathi esifova datam line i-565 and khonakhona kuya kuthengisa ukuthi i-560 kungenxa yentengo zezamakhampani ezikhwelayo izisebenza zizela kuhayele ziphile ngokuthi ngalelezo mpahla. So as long la amakhampani uhulumeni layifika la makhampani bekhweza impahla kuzenza ukuthi amarekazi aqhubeke edimanda. Futhi okunye engingakutsho engxa yokubana amakhampani bakunanzele yilokho athi ukuthi amarekazi wafuna imali kuphela, amakhampani abe nendlela eziningi zokuncedisa amawekazi ukuthi engxenye ukuthi oright mawekazi iminyaka ususeyabela kumbe ikhampani yezigqoko athi ikhampani yezigqoko uthi engxenye ibhonasi awulayo uthi oright izigqoko nalezigqoko abangalinga 50 bayezithengisela kuhlakanipha, kodwa lokho kungenziwa kuthi ngokuyimphozwa kufanele kunegotiate. So zama ukuthi amakhampani athi bangukuthi wena afuna ukuthi ubambe emalini kuphela, kanti when times are hard kufanele bavuye lezinye izinto ezinganceda amawekazi endela labor ite yavumaza ngenxa yikhuma nge-collective bargaining ukuthi u-employer laye ngabuya le yinye into engafuna ingezisebenzi engabonga ukuthula. Kodwa-ke sikwazi abantu abaningi khathesi abahola ama-200, 150 and forward time 555 isihlekele njalo vela kulandela izindlela amawekazi fanele baqhubeke bedimanda more ukuze nabo baphile.
Ingqobe isikuye mnumzana Ncube,
ayikwazi ukuthi no economist o-calculate i-pover datum line yaba 500 and something. Kuvele khona okokuqala inkinga iyukuthi i-economy ibhajethi yethu i-$4.5 billion dollars ibhajethi yelizwe lonke ethi kutele kuqala ukuthi avele kayiqi imali kuleli lizwe. Ingekho imali kuleli lizwe ukukhuluma nge-pover datum line ona leyo ekhona othi zisebenzi kazirholekiyo okuthoyo ngokuthi vele ungavele ukuthi isisebenzi siye sika ku-$500 usuthi vele ikhampani kayivali vele bonke khonaoku ngiyavuma sibili kuye izolo lapho okade ukuthi khona impengo yento eyidola ukwanisa ukuyithengisa nge-$100 kayisekho. Amakhampani lawo ngiyavuma nxa ikhona ikhampani ele-product yayo efake imakhapu e-more than 25%, hhayi leyo khampani ngingayesabeli. Kathesi i-profit margins they range from about 5% to about 25%. 25% vele ufithi maximum, I don't know ukuthi abu-45. So amakhampani kawala lo uyathola ukuthi ikhampani izisebenzi zona ezizikhalela i-salary increase zikwazi ukuhle mhlophe ukuthi ikhampani producing at 25% of its capacity. It's 75% is lying idea. I wouldn't think it's an eye. And we should demand this money. So amakhampani amasebenzi kwazi ukuthi amakhampani ayagula and evele egula ungavele uzama olunye ulutho olufaka imali phambi kwekhampani uvele usuyiqedise ikhampani.
Elakho elokugcina mnumzana Sibindi.
Engakutho yukuthi iqiniso yokuthi amakhampani siyavuma ukuthi ikhona ethi phansi, kodwa uhlupho yokuthi izisebenzi lezi ezingiqhuma ezihola ama-150 ama-200, kodwa ungakhangela labantu abaphezulu e-executive group uyathola umuntu ehola imali esesabekayo elama-petrisekoya ele makhampani ca eceda kathehle indlu ale bhadalelwa umaid ebhadalelwa ukadenboy ebhadalelwa yilo uhlupho lololo pho nxa isebenzi kubona kwakukusenzakala sizakukhola njani ikampani ayila mali ngakuyikuthi abantu akula mali amakampani amayivedula lide by example athengisa kula mali lawo bakhatha ama-taxi abo as long as wena befuna ukuthi baqhubeke ezinotha ngamandla izisebenza soyisithule that sizadimanda ukuthi sifuna iphova datamline iluhlu besale ezimbabwe ukuthi la bantu abafuna ukunotha kakhulu basukakhona abantu abaphansi as long as ingalungisanga lolo hlupho ngibona ungathi asoyisiye ndawo and nxabe ndingangalawo ma-taxi pho ungakuprova njani imali ayikho sasikhona ngoba nxawusihle ukholisa
Leyo bekuyingxoxo mpikiswano esiqhubele lo mnumzana Bulisani Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ezenotho njalo engusomabhizimusi endawonye lo mnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi ezctu bebekhuluma ecingweni lestudio 7 bekobulawayo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Okwamanje sengilichiya ezandleni zikaNtungameli Inkomo weStudio 7 kancinyane esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngoNtungameli Inkomo. Lamhlanje ngixoxa lo Samantha Gama ongomunye wabasakhulayo abaza ngapha eMelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Ngiyakwamukela kuhlelo Gama.
Ngiyabonga sesithelela amathikethi ethu sesimelele ukuhamba.
Ukhokhela inhlanganiso le kumbe inkampani ethiwa iShe Codes lenzani kahle kahle libancedisa njani abasakhulayo?
Iprogram eyenziwa every year okuthiwa yi-Technovation Challenge for Girls eyenzayo ukuthi iyayenza i-competition yokuthi abantwana mostly abasesecondary level or lase-high school be-identify i-problem ekhona ku-community yabo and then sebezayenza i-mobile application ibhale nge-Android ezasova i-program i-problem yona le ababeyinayo. So thina esikwenzayo ukuthi sihambe ezikolo sibatshele amankazana about i-program yonaukuthi sibafundise ne-Android programming language esisebenzisayo ukubhilda ama-mobile applications analawo and then sibamento futhi ngoba kebe kufunakala ukuthi benze le-business plan ukuthi benze i-application yabo not only isolve i-problem but also benze imali out of i-application yona leyo ababezama ukuyenza. So we provide the mentorship, the training to our amankazana around Bulawayo.
Kungani likhetha ukusebenza la mankazana lichiya abafana phandle?
Well, singakhangela ama-statistics mostly kuma-universities amaningi. I-number of girls kuma-science field is less than abafana. So through i-program yona le sizama ukuthi si-encourage more girls ukuthi bengene ku-field ASTM or ICTS khona beyaba more vexed kwizinto zonalezo ze-technology ngoba ukhanya bayazisaba but in fact something labo abakwanisa ukuyenza.
Elibafundisa ukwenza ama-mobile applications okhuluma ngawo bayakubamba kalula yini ngoba i-coding kayisiyonto elula?
Asiyonto elula sibili kodwa for i-program yona le Technovation Challenge basebenzisa okunye okuthiwa yi-MIT App Inventor. Kungani yi-programming language per se but yona is just drag and drop kungani ama-puzzle pieces. So bona vele they use kebe ku-coded isatsho ukuthi bayazwisisa ukuthi ungafuna ukuyenza so kuyahamba so not actual code ngile siyenzayo but khona is just drag and drop so ayikho nzima kangaka.
Wena uyifunde nini coding njalo uyifunde ngaphi?
Mina ngifunde sengise eNAS ngisenza i-computer science. Thina sasingene i-Technovation Challenge ngo-2014 last year
Technovation Challenge last year kwakule university level of which this time bayikhathile off. That's why sibone ukuthi ngone siyama-mentor to ala ma-secondary schools. So thina sisenza ku-group yethu kushikhoz sasiyenze i-application okuthiwa yi-CKJOB. So khathesi sifune ukuyi-builda more khona iyaba out there ku-market.
Kuyini okukhangeleleyo kuhambo lwakho ngapha eMelika? Kuyini ongakwaziyo okhangelele ukufunda obekwazi?
E-university lapho ngiyakhona e-Austin, Texas, bale-incubator abafundisa khona about business and entrepreneurship. So ngikhangelele ukuthi ngihambe ngiyovakatshela indawo yona le. Futhi lase khonapho e-university yakhona bale-computer science department, ngiplane ukuthi ngiyoyivakatshela ngiyibone ukuthi bayenzani oku-different from thina lapha eZimbabwe, ngoba bona they are at a more advanced level. For example, ukubona ama-3D printing thina sikabi lakho lapha eZimbabwe.
Bangaki abasakhulayo eselibancedisile kunhlanganiso yakho asebenze into ekhanyayo, into ebambekayo?
Balokho be-worker on ama-business planners ukuthi benze ama-apps abawadevelophayo ukuthi esetshenziswe ku-community. So bakungathi ku-better stage. So sifuna ukuthi sibone ukuthi according to business plan yabo can i-application yabo be ready for i-market. Okunye njalo sifuna ukuthina as-code njeba ngikhulumile ukuthi ama-applications abo babawayenze ngenale programming language ye-drag and drop. So nasifuna ukuwathatha siwayenze ku-proper programming language such that i-application yangikhona izabe isebenzeka ngono, ngoba bona babe developer ama-prototype for i-challenge nale ababe ngenekile.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo ogama. Siyabonga njalo, sikufisela inhlanhla, siza kubona ungafika ngapha eMelika.
Siyabonga lathi njalo.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lo Samantha Gama, ingcwethi kwezamakhompyutha ongomunye wabaza ngapha eMelika mhlaka 18 phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilal.
Cholocho uzinjazi yamluma elomculi wezokholo ubonakele wakwele South Africa besithi ngisize. Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo. Sixoxe ngodaba lokudabuka phakathi kwebandla leMTC Renewal Team ingcwethi ezithi kuveza sobala ukuthi abakhokheli bamabandla aphikisayo bazidingela amandla kuphela kulokumela izifiso zabantu. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga, ngisithi asihlanganeni njalo kusasa.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.